umnumzana Nomen Ndebele ukansela ka ward 28 yagoqela isigaba senhleko iAmos inhlekisa lenjombolo uthi izulu lithe liqala izakhamizi zaphanga zacha uGajombo izilimo zamila kuhle kodwa uhlupho selukhona ngolwemhogoyile eyohlobo lwefall armyworm
valima zibantu kuhle kuhle ababelime kuqala kwaphuma kuhle then kwasokusiba le ubudli ikakhulu lokungani imhogo nje uyibulembu ibade kuqeda wathanyela kwasala ngalalo so vele ifesti lokhu zenivela kulalutho abantu kuthe kukhona apha izulu laselibuka wabuyela izulu isikhukhula sakhukhula konke okwakukhona amagoda avaleka abantu baqalise ukuthi ukugeba amagoda
isakhamuzi semenda unkosikazi usitshengisiwe sibanda ongunobhala kasobhuku Oliver Khumalo uthi ubudli lobu sebubisele njalo izakhamizi kwisimo sendlala efana leyomnyaka ophelileyo
ziningi kakhulu njengalokho okudla ukudla umuntu hayi asikwazi ukuthi ufuna umuntu wesikhiwa kumbe ufunani asikwazi ukuthi ufunani
phezu kwemihogo ile umasibanda uthi babhekane njalo lodubo lwenswintila lamagenga
siyawona utshani utshani futhi abukho ukuthi kuzasikwa kuyikufulelwe kuzaba lokuthola ukuthi akufulelwa kahle
esinye njalo isakhamuzi semenda umnumzana Jeffrey Sibanda ohlala kuward 19 laye ukhala ngodubo olufanayo
inyeza ezihlahleni ziyabulala izihlahla basica zizibhoboza zazibhoboza zazibhoboza zingani ngani ukwenza sampehlani kodwa kuya kuthi izimanje zonke ziyazidlimaza kuzidle manje then kwampuka ukuthi khona sesisala zisoma ungakhali izihlahla ezinengathi esegangeni la zomile ingatsha zazo ezinye ziqamukile seziqandwa ngumoya nxa umoya uvunguza sezwela phansi then bese kubuya into enjengo onswintila onswintila bayadla amazambane konke nje izilimo lezi eziphansi onjengakondluku
osaphethe isikhundla somholi wohlangothi olubona ngezokulima emathebheleleni North olwe Agritex umnumzana Thulani Ndlovu uthi imhogo ile isabalele ezigabeni zalomhlubulo ezibalisa ebubi emguza kanye laselupane
ngiyalikhuthaza kakhulu ukuthi kukhona asidinge nini abalimi sethu basincedise njengomlimi lawo ulomlando ukuthi uvuka ekuseni ungene emasimini uvule ihlamvu zakho ubone phakathi enhliziyweni kokona idliwanga yini everyday ekuseni emini lakhula ntambama ukuze wazi kokona isilimo sakho siphila kahle akula sibungi esisidlayo
undlovu ukhuthaze izakhamizi ukuba zikhulumisane labalimisi ezigabeni zazo ngendlela zokulwisana lemihogo ile njalo zithenge imithi eziyabe ziyixwayiswe ukuthi ziyisebenzise uthi uhulumende kenelisi ukufinyelela wonke womlimi odinga usizo lwemithi eleZimbabwe liphakathi kwendlala ebangelwe ukungani kuhle kwezulu nyakenye ehlasele abantu abayizigidi bose eziyisichiyagalombili 7.7 million inhlanganiso ebona ngokuselela abalambayo emhlabeni jikelele elele eWorld Food Program ithi indlala ezaqhubeka ihlangile eZimbabwe lonyaka njalo ithi idinga imali engange 138 million US dollars yokuthengela abalambayo ukudla ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginokuthaba Dlamini.